Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhla ka 4 kuzibandlela 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
A mineshaft collapse at Redwing Mine, and preliminary reports say there were about 20 people, but 5 managed to escape.
Kuvikwa kubhubhe abantu abemba igolide ngaphandle komthetho abalitshumi lanhlanu 15 abadilikelwe ngumgodi we-Redwing Mine ePenalonga ekuseni namuhla.
Abantu bayazama ukuzodinga impilo engcono lapha eSouth Africa ngenxa yesimo selizwe lakithi okuyizinto ezingahlelekanga kwesinye isikhathi okwenza ukuthi abantu baphelelwe lithemba bese bezama ukuya kwamanye amazwe.
Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwemingcele kwele South Africa luthi soluvimbe izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu amabili 200 ebezizama ukungena kulelo lizwe zingela maphepha selokhe kuqale lumnyaka ngolwesibili. Amapolisa athi azavimba bonke abafuna ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngokwenzakala eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuvikwa kubhubhe abantu abemba igolide ngaphandle komthetho abaziwa kakhulu ngokuthi ngotsheketsha abalitshumi lanhlanu 15 ekuseni namuhla abadilikelwe ngumgodi we-Redwing Mine ePenalonga. Lokhu kufakazwe inhlanganiso ekumsebenzi wokulondolozwa kwezemvelo eCenter for Natural Resource Governance. Umgodi lo ngokasomabhizimusi ongumeli wemavuku tafara etale lephalamende njalo engowebandla lezanu PF umnumzana Scott sakubukanya amapolisa wona athi asadingisisa kodwa athi abadilikelwe ilumgodi ngokwazi kwawo valichumi loyedwa 11. Umgodi lo wavalwa inhlanganiso ye-Environmental Management Agency ngomnyaka odluleyo lanxa otsheketsha bebeqhubeka bephanda phakathi kwawo. Umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Natural Resource Governance, umnumzana Farai Magu, uyachasisa.
A mine shaft collapsed at Redwing Mine, and preliminary reports say there were about 20 people, but 5
men. Kulomgodi odilikeleyo eRedwing Mine namuhla ekuseni imibiko ekhona ithi bekunabantu abangamachumi amabili abahlanu benelisa ukuphuma. Phakathi kwabahlanu laba oyedwa ulimele kakhulu ekhanda, angazi ukuthi abanye abane banjani. Abanye abalitshumi lanhlanu 15 balokhu bevalelwe phansi kwalomgodi njalo akwaziwa ukuthi banjani. Udubo olukhona kulindawo ngolokuthi kule migodi eminengi engalungisanga kuhle, imigodi le iphiwa ebantwini abadlelana lebandla elibusayo eleZanu PF. Abantu laba abazi lutho ngokwenjiwa kwamatshe aligugu. Bathumela njalo otyeketsha abangazi lutho ngokwenjiwa kwamatshe aligugu okubangela ingozi
lezi. But most of these macrocosas only know alluvial mining. When it comes to going deep underground, you need mining engineers. And now that it's the rain season, the soil is very wet and loose. That's when these accidents increase.
umnumzana Farai Maguwu ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo eCenter for Natural Resource Governance. Sixoxe njalo lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube, yena okhokhela njalo inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association.
Imbangela enkulu yalokho yibuyanga okwenza ukuthi abantu behlule ukuthi bondle abantu babo basebethatha amanyathelo okudinga lokho abangondla ngakho abantwana okubalisela ukuthi bacine besiyagebha igolide endaweni eziyingozi kakhulu. Okwesibili, njengoba bengabayanga xa sebetholile lapho kule golide khona kabala zinto zokuvikela zokuqinisa umhlabathi lapho ababegebha khona njengoba bengalalwazi olugcweleyo oluza kwenza ukuthi bazivikele ngendlela efaneleyo. Kusokusitha okunye okucinayo, njengoba njalo bengabayanga kabalalelwa kwabancediswa ngendlela efaneleyo ebiza kwenza ukuthi ukwemba kwabi golide leli silidinga kangaka siyilizwe kube ngokuphephileyo kube ngokuse fukula lokho kuyikho khona. Ngakho ke ubuyanga buyibo obugcilileyo kakhulu obuyimbangela yokuthi kugcine kule ingozi zona lezi ngokuba abantu babefuna ukuphilisa abantwana kanti ke njalo bagcina begebha igolide ngendlela liyana engavikelekanga ngoba phela bengelalutho.
Ngokubona kwakho yikuyini okumele kwenziwe ukuze kuqedwe udubo lolu abantu bengaqhubekeli phambili befela emigodini le?
Into edingakalayo yikuthi siqede ubuyanga elizweni ngokuba nqabu lokho ebukhona ubuyanga abantu bazathatha lawo manyathela ayingozi kangaka kuso sonke isikhathi bezama ukuziphilisa. Yikho phela ubona abantu bechapha imifula igcwele bezama ukuthi bayephilisa abantu ababo. Ubuyanga bungesulwa kuzaba lula ukuthi abantu bavikeleke. Okwesibili, kudingakala ukuthi uhulumende athathe amanyathela ancedise abantu abathole igolide abagebha igolide esithi ngama-artisanal miners laba abancane abanye abathi ngotsheketsha ngolwazi lokuzivikela langendlela yokuzivikela lezi zinto zokuthi bazivikele njengoba nanku phela uhulumende uyalithatha igolide loliyana abalizuzayo licina liye Fidelity liye endaweni ezihlukahlukeneyo. Ngakho uhulumende kumele abancedise ngolwazi abancedise langezinto zokuthi bazivikele ngendlela efaneleyo ukuze bangawelwa yimiduli ngalendlela okwenzakala ngakhona.
Sesikhangela isikhathi esithathwayo ukuthi abantu abehlelwe zingozi ezifana lale ukuthi baphathiswe, ubona sengathi njengelizwe simi ngaphi njalo kuyini okufanele sikwenze?
Into eyinkinga yokuthi uhulumende vele kalandaba lempilo zabantu. Singakhohlwa ukuthi abantu laba bafa befela emigodini balutshwane kakhulu. Kulabantu ababulawa yindlala ngenxa yokubuswa kabi. Kulabantu ababulawa yigugura wondi, ababulawa ngomrambazini, ababulawa nje eminyakeni yonke le edlulileyo bethathelwa amalungelo abo ngayo yonke indlela. Ngakho ke uhulumende njengomzali ubonakala nje vele kakhuthalela ngamalungelo abantu. Ilungelo labantu eliyilwe khulu kakhulu ilungelo lokuphila akalandaba lalo. Hayi, ngakho ke okudingakalayo ukuthi uhulumende akhuthalele ukuthi ilungelo lokuphila ebantwini libe khona, asukumele phezulu, angakuthathi kancane ukuvaka abantu, angakujwayeli. Kawufanelanga uze ufike esikhathini sokuthi uthi wena hayi mina vele sengifele kakhulu sengujwayele.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe futhi ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association. Ubexoxa loTabo Kancube weStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha olubona ngokuvikelwa lokulondolozwa kwemingcele yakwele South Africa olwe Border Management Authority luthe kusukela ngolwesibili mhlaka 1 zibandlela soluvimbe izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu amabili i-200 ebezizama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho zingela maphepha emngceleni we-Beit Bridge. Umkhokheli walolugatsha umnumzana Michael Masia Pato utshele intathelizindaba esemngceleni lonamuhla ukuthi bavimbe njalo amabhasi aseZimbabwe alitshumi lanhlanu 15 alama fayindi alokhe engakabhadalwa agoqela awukujeziswa ngemva kokutholakala ethwele abantu abangela maphepha engena labo kwele South Africa. Wengeze wathi ugatsha lwakhe soluqinise imizamo yokuvimba bonke abazama ukungena kwele South Africa ngaphandle komthetho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abeZimbabwe abanengi abasebenza kwele South Africa sebebuyela kulelo lizwe bevela kukhefu leKhisimusi ekhaya. Umkokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele South Africa ele Patriotic Alliance, umnumzana Gayton Mackenzie, la malunga ebandla lakhe labo basemngceleni weBait Bridge, lapho abavimba khona izizalwane zeZimbabwe ukungena kulelo lizwe zingelamaphepha. UMackenzie utshele umsakazo ENCA namuhla ukuthi banengi abeZimbabwe asebephenduswe emuva libandla lakhe, okugoqela omunye owesilisa obonakale kuvidiyo echapha umfula uLimpopo ethwele ibhayisikili. UMackenzie uthi engangena embusweni uhulumende wakhe uza kwakha umduli omkhulu okwenqabela izizalwane zeZimbabwe, futhi uthi abazaweqa lowo mduli bazasuselwa amanqe. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Unyaka yonke nje abantu bayazama ukuzodinga impilo engcono lapha eSouth Africa ngenxa yesimo selizwe lakithi okuyizinto ezingahlelekanga kwesinye isikhathi okwenza ukuthi abantu baphelelwe lithemba bese bezama ukuya kwamanye amazwe. iSouth Africa ibe yiyo elula futhi kanti ngoba inendimi eziningi ezabantu bakithi kulula-ke ukubathola sebebuya kwele South Africa. Asimangali thina okuzwa kuthiwa sekuvinjwa abantu abangela maphepha, ngoba amaphepha wona nakhona kukhulunywa sengathi alula ukuwathola, akukho lula ngalolo hlobo abantu abakhulumayo. Ingakho nathi nje siyinhlanganiso vele sihlezi silwela indaba yamaphepha ukuthi abantu bangawathola kanjani amaphepha.
Sibone umkhokheli webandla lePatriotic Alliance umnumzana Gayton Mackenzie la malunga ebandla lakhe besemngceleni weBait Bridge bephendukisa umuntu obekhanya echaphe umfula uLimpopo ngokungekho emthethweni engene kule South Africa ngokungekho emthethweni. Uthe uMackenzie bazaqhubeka bebuyisela izizalwane zeZimbabwe emuva ezingena kule South Africa ngaphandle komthetho. Ungathini ngalokho?
Hawu, Gayton Mackenzie siyamazi ungumuntu ohleli njengomuntu othukutheleyo, akusimangazi. Njengenkokheli ngizophika ukukhuluma ngakhulu ngoGayton Mackenzie, kazikhulumele lokho akukhulumayo. UNkulunkulu wapha wonke umuntu oyenelisayo ukuthi akhulume intando yokukhuluma nezifiso zakhe. Kodwa-ke inhlahla yokuthi eSouth Africa umthetho uyasebenza, futhi angikholwa ukuthi kungenzeka ukuthi kube nomuntu ongathi uma esebusa akwazi ukukwenza lokho okushiwo uGayton Mackenzie, ngoba kumele kuphela kuvume abantu bonke baseSouth Africa, kanti asibo bonke abantu baseSouth Africa balaleyo ngqondo.
Ugatsha lweBorder Management Authority kwele South Africa singathi kalwenelisi yini ukulondoloza imingcele njengoba uMackenzie laye exokozela ekhona lesithi uzevimba izizalwane zeZimbabwe?
Vele bayakwazi ukuyimaneja ibhoda, but ngoba kune-influx vele kuzaba nalabo abantu ababili nabathathu abaskipa through the system, so it happens. It's not ukuthi ama-South African akwazi ukuyilimuka ibhoda, abakwazi ukuthi benzani, bayakwazi lokho abakwenzayo. Kulusizi nje ukuthi sekumele sikhulume ngalezi zindaba obala, kodwa-ke kutshengisa khona ukuthi thina yithi okumele silungise lakithi.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
The Voice of America.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kule Australia, uDokotela Themba Bhule esebenza lenhlanganiso yakhe ye Dr. Bhule Foundation kanye le Rotary Club International baqoqe inkulungwane ezedlula amachumi amahlanu zamadola aseMelika, $52,000, bathenga imitshina lokunye okokuphathisa esibhedlela esikhulu sePlumtree esabelweni seMathebeleland South. Kubika intathelizindaba yethu uEzra Chisa Svanda.
IPlumtree District Hospital nesinye sezibhedlela zeZimbabwe eziswela izinto eziningi, kuhlanganisela imithi lemitshina yokuhlola lokuncedisa izigulane. UDokotela Themba Bhule uchaza kabanzi ngokuphathisa kwabo isibhedlela lesi.
Sesitholakele iRotary Club yakoBulawayo, layo sihlanganisa leRotary Club yasePlumtree. IRotary Club yaseBheni namanye amaclubs akhona eTasmania, Australia, asekoqa izimali ancediswa yi-District 9830 ye-Rotary eTasmania, ye-Rotary International. Sazothola ke izimali efika ku-$52,000. Impahla ke lezi elizibonayo ngemuva njengama-incubator, okunye esisebenzise imali yokuthi sikuthenge.
Ukhokhela iBulawayo South Rotary Club esebenzela uDr. Bhule, umkhosikazi Sibusiso Sibanda uthakazelela okwenziwe ngudokotela lo.
Most of equipment le donatiweyo sizathola ukuthi ikhona khona lapha e-maternity ward, but ikhona eyinye engekho lapha. Ama-equipment, even BP monitors, all that equipment nje isibhedlela esiyidinga. So irole ye-Rotary Club of Bulawayo South yayingu-facilitator ukuthi sireceive those funds, sidingo ozathenga, sibhadale equipment, siyitransporte ibuye lapho.
Umphathintambo kahulumente obona ngesabelo seMathebeleland South Province, unkosikazi Evelyn Ndlovu, ubonge kakhulu isipho lesi.
Sibonge kakhulu baba ukuthi abantu bethu bayakhangela ekemuva bezoncedisa nalohulumende wabo.
Ezinye zezinto ezinikwe isibhedlela lesi yimitshina yokuncedisa insane ezibelethwe inyanga zingakeneli, ama-incubators. Omunye ohle wancedakala ngemitshina le ebeswe nguBhule nguTawana Nkomo, obelethe umntwana isisile inyanga eziyisithupha.
Na ngibelethe umntana namhlanje oliprimature, so ngithanda ukubonga uDr. Bhule ngokusidonethela ama-incubator lapha esibhedlela sePlumtree. Kungayisuye ngabe umntana mebhudlulile. Siyabonga kakhulu ngoba isibhedlela sePlumtree besisilela.
UMnumzana Joseph Donga uthi isibhedlela sePlumtree asilalutho, yikho nje abantu besifa ngoba kungenamithi.
Isibhedlela sethu lesi sePlumtree sifile ukufa, sithwele nzima. Akula ngitsho mithi, akula lambheda, akula lutho, lezi ngubo nje azikho. Sithanda ukubonga yena lo dokotela ababuyileyo bevele e-Australia osidonethela imitshina nje lemithi, into eziningi-ningi lezi abasidonethele zona. Siyabonga kakhulu ngoba vele lesi sibhedlela vele bekungasela lutho, kufile ukuthi vele umuntu nxa engagula labantwana bebelethwa khonapho ukuthi bayaphila ngani kungela lutho. Hayi, siyabonga kakhulu lo dokotela obuyileyo vele e-Australia.
Izizalwane zePlumtree eziningi ezihlala ngaphandle kwelizwe zithi vuka uzenzele, ukhala lokulinda uhulumende akusizi lutho, yikho nje zisebenza nzima ukuthuthukisa izigaba zazo. Ngini mina studio 7 sePlumtree District Hospital eMathebeleland South, igama lami uEzra Chisa Svanda.
Amapolisa asethule umbiko othi azavimba bonke abafuna ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngokwenzakala eZimbabwe. Ngesikhathi esifanayo, uMnumzana George Charamba ongumsekeli kanobhala ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa laye wethule umbiko esithi abantu kabalalungelo lokutshengisela ikakhulu uma befuna kukhululwe uMnumzana Job Sikhala owebandla le-TCC osehlale eChikurubi Maximum Security Prison okomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha. Wetheswa icala lokutshotshozela udlakela. USikhala laye wethule umbiko namuhla esithi uzimisele ukufela ilizwe lakhe labantu abahluphekayo. Wengeze wathi uthwele nzima ejele. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 Uxoxelo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele webandla leFreedom Alliance endawonye lomnumzana Joseph Chuma okudale leZanu PF Central Committee. Uncube usungula lingxoxo.
Vele azangabe khona amalungelo abantu eZimbabwe kuyabe kubhaliwe ukuthi abantu bakhululekile kodwa vele abantu abakhululeka. IZimbabwe ibuswa ngomthetho walana weGugurawundi. Iyo olokhu sebenza umthetho wawusetshenziswa kumaphungwe awezanu kungakatholakali independence. Iyo osebenza wona lwana esiwubona usenzakala emathebeleleni yiwo wenzakala kusikhala labanye abaphikiswa. Kulomthetho vele ongabhalwa ngokuthi izanu kayiphikiswa. So iconstitution yelizwe iyabibhaliwe kungumthetho khona kodwa kwenziwa imafia okwenzakalayo imafia yizinto zenkani ngezodlame. So ke vele awuzange ube khona vele umthetho olandelayo eZimbabwe.
Kolid ngena kwa
ngiyamuzwa Ncube uyakhuluma lapha. Into engimangazayo ukuthi bona kuthi bona izalo yiyo eyalisa abantu bebuthando lobenzeni. Lathi sinje siyizalo PF siyacela nxa sifuna ukubuthana emapholiseni ngoba kungumthetho nalowo. Umthetho uyabhala mhlophe ukuthi nxa ufuna ukwenza imihlangano kumbe ufuna ukwenza ama-demonstrations ufuze ucela imvume emapholiseni ukwenzela amapholisa azobhasopa ngokwenza isikhathi phakathi kwento enaleyo abeliyenza ukhona omunye awungafikelwa ngumoya ongayisiwo osesiba lobudlwangudlwangu ugcina kulimala abantu kumbe kulahleka imphefumulo kumbe le properties zilimala lento ezinjalo. So kuyindingeko vele eyokuthi kona abantu nxa befuna ukwenza imihlangano leyo kumbe ama-demonstrations babikele amapholisa kube le mvumo yenzela amapholisa abe khona ukuthi balondoloze ukuthula. Pho abanye bethu laba inkinga yabo kulela bona bafuna ukwenza umathanda kukanti-ke kodwa kulo mthetho okhuluma lukwenziwa njani. Ngile themba lokuthi khona baningi abantu asekebabacela izimvume ezokuthi benze imihlangano yabo benze even ama-demonstrations bavunyelwa bephiwe leziqondiso ukuthi kumele kuhambe njani njalo kumele kusuke ngesikhathi siphi ugcine ngesikhathi siphi and kuhambe kube njalo bengasuke bezanu PF. Lathi sinje kuzanu PF ikhona eminye imihlangano yethu esesake sayicela sayaliswa ngoba kungahambelani lo mumo yabo ukhona. Mina nginje ngihlala ngikhuluma lapha ngisithi bona ngiyilizi nge-example ngake ngathi ngikampena ngemuva ngale ngize ngingena eParliament ngangacela ukuba lo mhlangano e-Youth Arena laphana e-Y City Stadium kuphela ndaba Boma constituency by that time. Ngaliswa ukubana ngiyenza umhlangano wami ngenxa yokuthi khona i-MDCA ngalesana sikhathi kwakusese-MDCA layo yayicela umhlangano endaweni eseduzane nakhona phana. Kwasokha ukuthi kwesinye isikhathi imihlangano ningabaseduzeduze amasabatha bena ngacela inxenye mhlawumbe engazibambanga kube lo mhlangano. So wena kumhlangano kasiwuvumi ngacela sengithinjile mina ilanga lo mhlangano wami ngawufaka the following weekend. Kuyatholakala lokwana sokwenzakala njalo kwesothi akona i-democratic space isinciphile. Ayinciphanga kodwa kule ndlela okumele abantu behambe ngazo ukuthi bethole imvumo yokuthi benze leyo mhlangano.
Yes, amza kakhulu Golide. Baba Ncube uyavuma kakhulu okhuluma Golide.
Hayi, angikuvumi la. Uyakwazi nje uGolide leli zwi lakhe liyazwakala ukuthi nje uyawawasa. Usathane layo lavunyela ukuthi akagqoke izigqoko ezesontweni kwesinye isikhathi ayengena esontweni. Akaze kube le demonstration eyenziwa yizanu eyenziwa ngamawoveti evinjwayo beluswa uthola amapholisa ebancedisa kuze kuthathwe labangekho kudemonstration yakhona bafuqelwe khona pha. Ake sikufundeni babuchume ukuthi ilizwe kalikhokhelwe ngeqiniso. Siyekele into yaleyo ikhuluma khonapha babuchuma uyayazi ukuthi kayisilo qiniso. Akula muntu ovunyelwayo ukwenza anything ngaphandle kwezalo. Ungabona wena uvinjwa kuyabe nje kuyikwenza okukuthi kube ngathi uvinjiwe kusenze ukuthi ngikhona kuzakwaliswa abanye abantu. Ake likhuzane babuchuma likuzane khona pana liyekele amapolisa asebenze in a professional manner. Amapolisa aseze confused awasakwazi lokuthi asebenza athi ngoba bathi besithi bayasebenza iprofessionalism ayisekho sokuyipartisan politics eyezana. Into embi kakhulu le. Yekelani nabantu amapolisa uzuza sokuthiwa ye babhizi kwenye indawo lizenzela ithanda ukuthula. Ukuthi kungabi khona kokuthula vele eZimbabwe kwenziwa izana. Akula muntu ole violence ngaphandle kwezami. Since 1980.
Kolidi ngena khona baba.
Ncube khuzeka ungumuntu omdala. Ungabothi khona nxa umuntu ngutshela mina into eyenzakale kimi uthi kayisikho. Ubofunda ukuthi kodwa nxa sikudebate nxa ngutshela mina into eyenzakale kimi ayisosoze kuthinte ngaliswa mina ukuba ngibe nomhlangano ngesikhathi sona leso. It's a fact ekhona. Nxa wena une fact yakho ngale khuluma eyakho hasho ukuthi uthi kodwa komunye umuntu uyawawama usukhume ngantu awumbetha ekhanda lakho usungena empedlini umuntu omdala. Kukuhle ukuthi abantu beze kukhulumisane ngokuhloniphana. Angiwami ngutshela into eyenzakala empilweni yami. So angazi wena uyakusuphikisa into ezekele empilweni yami njani uthi wena ngosungusomandla yini uthi wena usukwazi into zonke na.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF ubendawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owebandla le-Freedom Alliance bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathabeleland Institute for Human Rights isikhuthaze iziphathamandla zabo masipala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka ngoba kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo njalo aneleyo. Linkuthazo iza ngesikhathi iKhansili yakoBulawayo isitholisa abahlali amanzi okwensuku ezimbili kuphela ngeviki ngoba amadamu aleli dolobho esetshile. Sixoxele umkhokeli walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuna kakhulu njengenhlanganiso sithakelele ukuthi uhulumende weZimbabwe lama-local authorities akhe kakabe benze okungcono nendaba yamanzi. Abantu bathole amanzi izikhathi zonke. Umuntu angehlulwa yisibotshwa, izibotshwa zisejele ziyathola amanzi. Kodwa mina mhlawumbe esitridini engibhadala itaxi kangitholi sithi kabenze ngcono ba-investe ekutholakaleni kwamanzi ayenileyo njalo ahlanzekileyo izikhathi zonke.
Bayakhala omasipala ikakhulu umasipala wakoBulawayo uthi udubo lusemadamu ayatsha nxa izulu lingasananga akula lapho abangawathola khona.
Udubo lwamanzi lakoBulawayo lusemadamu futhi alusoze lwavalana ngamadamu. Udubo lwamanzi akoBulawayo ubukhokheli obungekho ikakhulu ubukhokheli obukhangele ngamanzi ubukhokheli bezimla iZimbabwe National Water Authority. Lokho izina laba khona kuzalwa abantu mahola wonke mizuzu yonke koBulawayo kulomama obeletha umntwana koBulawayo. Kodwa izina lokho laba khona alizalizala idamu ngitsheli lodwa. Sibe sathi sola lawa khona usola njani yena lowo melakwenze tshengisa ukuthi lala leadership.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathabeleland Institute for Human Rights. Sixoxela ekoBulawayo. Ayike kwanele mthwakazi omuhle kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk kasihluzeni bomama. Lapho esizaxoxa khona labesifazana ngezifiso zabo zika 2024. Olivalelisayo ngontungamile inkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.